Abezempila kahle bathi abantu abaphethwe yi-COVID-19 kobulawayo okwamanje bafika phose amakhulu amabili 183 njalo bagoqela abangamathumi amabili lambili 22 ababanjelwe lumkhuhlane izolo phakathi kwababili ababhubhileyo oyedwa ngokobulawayo enkulumane emakhandeni lakweminye imizi efana le-North End lapho sokubhahe khona lumkhuhlane kakhulu kuleli dolobho i-hotspot ngesingisi izakhamizi zithi zikhathazekile kakhulu umnumzana Dumile Ncube uhlala elokithini le
Nkulumane. Sesifisa ukuthi inkulumane si hotspot ye COVID-19 asaphathekanga, asahlalisekanga. Kumazubukhwe siwagadayo, isiminyeminye, istanding, kugcwele abanye abanama mask, akuspray emabhasini.
Amazwi kaNcube yagcizelelwa ngumnumzana Edward Leya, naye ohlala inkulumane.
Kuyasethusa kakhulu. Mina ngisengahlatshwa but kuyasinika ama-restriction kude kumashophu avalwe masinya hayi lokho kuyasethusa kakhulu
umsakazo we-studio 7 usuke enkulumane waye emakhandeni lapho esixoxe khona lentombazane esakhulayo u-Ayanda Sibanda yena othi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuleli lokishi bekungeke kwekele ukwenzakala nendlela abantu abaziphatha ngayo kulindawo
kungoba emakhandeni itholakala ilama-rank terminus awezindawo ezijiyeneyo zamakhaya okugadelwa khona njalo abantu basemakhandeni iningi labo abagqoki amamaski
kodwa abanye bathi kabavumelani labezempilakahle kudaba lokuthi emakhandeni isihlasele kakhulu i-COVID-19 omunye wabo unkosazana saziswa Nkomo
abantu abathi emakhandeni i-hotspot ye-corona baqamba amanga bangafuni ukuthi basivalele ukuthi sisebenze thina sifuna ukusebenza
enothen khona sixoxe loSimilo Ndlovu
so zithi abantu abahambe bayohlatshwa sibilebu lamamaski abantu behlale belamamaski
Mabutho Ndweni ule bhizimisi lakhe elincane lokulungisa amafoni laye ukhala ezimathonsi esithi ukusabalala kwalomkhuhlane lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela sokuyabulala ibhizinisi lakhe
sesizafosa ukuthi sivale and le nto leyo ungathi izasikhosta kakhulu
Uzodolobho kobulawayo umeya uSolomon Mguni yena ukhuthaza uzulu ohlala kulezi ndawo ukuthi ayehlathwa ijekiseni yokuvikela igciwane le-COVID-19 emaklinika.
Kulomane clinic unaphana ema-vaccine ayenzwa kanye lemakhandeni kasikhuthazaneni siye khona ukuze sivikeleke. Ke silandele ke izinqumo zenezo esezibekiwe nguhulumende sitshane lento yamashabhini.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlabe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kodwa kuhluphayo amaklinika leziphedlela bathi abaselawo amajekiseni ngoba sesilela elizweni ngimele studio 7 kobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda